Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhla ka 3 Ncwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Esikuchoyo yikubani ukuthi nxa umgabe engasilalelanga thina njengama unemployed graduates eZimbabwe eseza kuyenza sizahamba elizweni lonke jikelele emakhaya endaweni zonke akulandawo esizayithiya sizahamba sifundisa abahlali beZimbabwe iconstitution.
Kube lokutshengisela kwabontanga bomanyano wethajamuka sesijikile bekhonona ngodaba lokulethwa kwemali yama-bond notes osekusondele eHarare.
I-MDC ile problem yokuthi khona konoku abakulwela ukuthi umgabe uyakwenza yikho abasebesiba yikho khona because ungananzela ukuthi i-constitution ye-MDC si-amendwa nxa uMorgan efuna ukwenza olunye lutho. Singakhayela indaba ama-vice president naleyo. It was very clear ukuthi uMorgan wayengenawo amandla okuthi appoint vice president.
Ibandla le-MDCT lamhlanje libelilomhlangano wenkokheli ngenhloso yokulungisisa ukufuthelana kulethwe ukukhethwa kwabasekele bakamongameli abanye ababili. Umongameli Barack Obama ukhuluma ekugqitshweni lamhlanje emhlanganweni wabasakhulayo wobohlelo lweMandela Washington Fellowship. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa kade ehlome kanzima abhaxabule uZulu obetshengisela ikhonona phezu kodaba lokusungulwa kwama-bond notes. Uhulumende athi uzowaletha kusikhatshana esifitshane esilandelayo. Kwalinyazwa abaningi abagoqela intatheli izindaba ezinhlanu ebeziphakathi kokuthapha indaba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngenye yengoma ebihlatshelwa ngabekade betshengisela ukungemukeli ukulethwa kwemali yephepha sebevela chiya incwadi yabo yesikhalazo emahofisini womphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa. Unkosazana Michelle Mukoronji ngomunye wabagqiba izifundo zekolitshini yeyunivesithi olokhe engakatholi umsebenzi.
Esikuchoyo yikubani ukuthi nxa umgabe engasilalelanga thina njengama unemployed graduates eZimbabwe eseza kuyenza sizahamba elizweni lonke jikelele emakhaya endaweni zonke akulandawo esizayithiya sizahamba sifundisa abahlali beZimbabwe iconstitution ukubana iconstitution yabo ibavumela ukuthi benze njani.
UBoniface Bwanyire laye ngomunye njalo wabaphuthe izifundo ze-sociology ngomnyaka 2015 otshengise ukukhathazeka ngesimo eselizweni.
Ngagraduate ngiyi-best student. Kwi-economy enormal, once you graduate uyathola umsebenzi. But lapha sigraduate ukuthi siyehlala endlini. And silokho sikhula, abazali bethu bakhona, basikhangele silokho sikhula endlini. By now abazali bethu kumele bese beretire, sebe sedla ezindlini.
Kwasekelwa ngu-Isaac Phiri ophuthe izifundo zakhe ngomnyaka ka-1999 ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST.
Umgabe must go. Mina ngithi umgabe last year sodwa sifuna ukwakha izwe lethu and he's standing on our way to build our nation. Yes, and sisho njalo ukuthi ama-bond notes asimafuni ngamathisho ngasiphe sihambise toilet.
Bebekhona labo abafundisi kulokhu kutshengisela ababalisa umfundisi Rizini Ngwenya ongumsekeli womkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe.
And wena mawule $10,000 yakho ebhenki kusasa uzosokuthiwa i-$10,000 yakho liyana singama-bond notes kuzokuba kuyinto enjani? Ama-dollars akho ama-US dollars akho ayabe seyengaphi? Uyabona ukuthi oka-2008 kwakunzima but okakhathesi kuzaba worse. Imali yami izoba iye ngapi? 10,000 yami engiyifake ebhenki i-US dollar. Kusasa manje sengisiya withdraw bese kuthiwa i-10,000 lena siyini? US dollar lena siyini? Singama bond note. Imali yami siyephi?
Ucuku lwamapholisa aluphelelanga kwabekade betshengisela kodwa uZulu obezihambela uzibone esehlanganiselwa laye kwajikijelanwa ngamatshe kwabulawa amafasitela ezimota lapho okuhlangana khona umgwaqo uNelson Mandela lo Second Street eAnglican Cathedral. Isikhulumeli senhlanganiso yeOccupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni uthi kulihlazo ukwenza kwamapolisa lokhu njalo kuyisibonelo ukuba sekumele asuke ebukhosini uMgabe.
Lokhu kutshengisa nje ukuthi ukhulumende kaRobert Mugabe vele kaqakathekise iconstitution yalapha eZimbabwe, wephula umthetho nje ntando yakhe, kavele kasesabi, kasiqakathekisi thina esampa umsebenzi wokuthi asimelele thina abantwana beZimbabwe.
Intatheli izindaba ezijaywe kabuhlungu zibalisa uChristopher Mahobe owe-African News Agency, uTendai Musia Jiriyo we-BBC, uHarumtasa we-Al Jazeera oloba ezimele uLawrence Chimunu kanye lo-Aida Methu we-Financial Gazette. Baqhubeke behlabela ingoma ebezichothoza ubukhokheli bukaMgabe abakade betshengisela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kusenjalo ibandla le-MDCT lamhlanje belilomhlangano wenkokheli we-National Executive kunye ledale le-National Council owenziwe ngenhloso yokulungisisa ukufuthelana kusebandleni leli okwalethwa yikukhethwa kwabasekeli bakamongameli abanye ababili lokuqondisa isisekelo sombuso webandla ukuze samukele abasekeli laba. Abasekeli bakaTswangirai sebebalisa uNkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Nelson Chamisa loMnumzana Elias Mutsuri. Ukufuthelana kulethwe yikuba uTswangirai ubikwa wahlala phansi eyedwa wasekhetha abasekeli bakhe esephula isekelo sombuso esithi kumele kube lomhlangano wamadale omabili ukuze kube lenguquko engekho esisekelweni sombuso webandla. Kulabasekeli ababili bebandla abaselo ludaba emthethwani ndaba besithi uTswangirai kumele engavunyelwa ukukhetha abasekeli laba. Umhlangano walamhlanje uke wamiswa kulandela ukuphoselwa kwentuthu ehitshwa emahofisini aleli bandla iHarvest House ngamapholisa kulandela ukutshengisela kade kukhona eHarare okwenziwe ngabantu kade besithi uhulumende engalokothi asungule imali yohlobo lwama-bond notes. Umsekeli webandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo uze wasiwa esibhedlela ngemva kokuhitshwa intuthu. Unobhala jikelele webandla leli uMnumzana Douglas Monzora utshele iStudio 7 ukuthi kuvunyelwene kwalungisiswa isisekelo sombuso webandla. Kodwa enye inkokheli ebisemhlanganweni lo engafunanga ukuqanjwa ngamagama ithi lanxa kulotshwe ezinye inhlamvu zesekelo sombuso webandla bekungela kuvumelana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
I think iMDC ile problem yokuthi khona konoku abakulwela ukuthi uMgabe uyakwenza yikho abasebesiba yikho khona, because ungananzela ukuthi iconstitution yeMDC si amendwa nga uMorgan efuna ukwenza olunye lutho. Singakhayela indaba ama vice president yena leyi, it was very clear ukuthi uMorgan wayengelawo amandla ukuthi appoint vice president, but waqala waba appointa wasehamba wasesiyatshela ke initial council ukuthi khona iamend iconstitution ukuthi kumvumele khonokho. So mbonakani ukuba lezi zikhathi ukuthi uzibuze ukuthi kanti bayi movement for democratic change enjani nxa bezabawesi kulo Mgabe nxa sekufikwa ke entweni zedemocracy, because uzananzela ukuthi uMgabe iconstitution yakhe ezanu uyayilandela. Lapha afuna ukuyitshintsha khona yi-make sure ukuthi khona yi-rallies abantu ukuthi beyitshintshe engakenzi lutho. So I think when it comes to respecting constitution, kwesinye isikhathi uMgabe uba ngcono kulo Morgan Tsvangirai, ngoba uMorgan Tsvangirai constitution yakhe vele yayisithi president we-MDC umele eserve ama-terms ayi-2. Sesilaye for 16 years engu-president we-MDC. So kuyatshengisela nje ukuthi khonokho athi u-democratic ngakho ambona ukuthi uyikho khona, bese ngizibuza ukuthi kanti angaba ngumongameli welizwe vele kuza kanjani.
Manje nxa ukhangele khona lokho okwenzakalayo, ubona ungani kuzayenza ukuthi aswele na usekelo ngokhetho oluzayo?
Mbona ngibona uMogeni Ndwangu yakhutukaza kutala angimboni esiba le chance ngenxa ukuthi bayehluleka ukuthatha umbuso besabambene bele power yeyo uMogeni ngokwakhe izimowa phili ngebantwini kodwa ungakhayela ukuthi sokube nama MDC amaningi kakhulu ke MDC konokuba inda uvice president abayi 2 uzayenza even MDC ke even weaker. So angiboni MDC in its current form ithatha umbuso ngo 2018 unless bangaforma i-coalition nabanye abantu, but still i-issue ze-leadership zenezi will be a problem yase futhi mbane yathathisa i-CP school.
Alo ke ngumnumzana Zenzele Ntebele ingcwethe ecubungula izombusazwe bekhuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ikhansile yedolobha lakobulawayo isithole imvumo yokusungula indawo ezimbili zamangcwaba okulinyathelo elikhangelelwe ukwehlisa udubo lokusilela kwendawo zokungcwaba izihlobo kulabo abafelweyo ngoba iluveve extension cemetery yiyo yodwa ibilokhu isasetshenziswa. Unompumelelo Moyo sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ekhuluma ngemva komhlangano lentatheli izindaba, umabhalane wekhansili yakobulawayo unkosikazi Sikhangezile Joe uthe udubo lokusilela kwamangcwaba seluseduze lokuphela kulandela imvumo asebeyitholile yokuba iphumula South leMarvel Cemeteries emahatshula yizo indawo ezintsha esezizasetshenziswa ukubeka ababhubhileyo.
Sesize sazuza imvumo yokuthi fake kugazethi indawo yokubeka asebephumule bethu ephumula South lasemahatshula.
Unkosikazi Joe ethi lokhu kutsho ukuthi i-council isizamele ithenge eminye imithina emibili yokugebha amangcwaba ngoba abalawo ngeke wenelisa ukusebenza endaweni ezintathu.
Ngenxa yokuthi kumele sehlise indleko eziya ekuholiseni izisebenzi, ezinye eminye imizamo esiyenzayo ukuthi sithenge imitshina yokwenza eminye imisebenzi. Kungakho-ke khathesi silayo umtshina wokugebha amangcwaba. Kodwa-ke lokhu kumele sikunanzelele ukuthi kutsho ukuthi kulabanye abantu asebephuma umsebenzi ngenxa yomtshina. Kulusizi-ke ukuthi imitshina le iminingi layo kayenziwa lapha.
Ikhansili iveze ukukhathazeka ngokuthenga imithina yokugebha amangcwaba kwamanye amazwe bethi ngabe ilungisa kumankampani akobulawayo. Unkosikazi Joe uthi imithina emitha le ayilethi misebenzi ebantwaneni bakobulawayo njalo yehlisa inani labaqhathwa yikhansili.
Kuthi nga imitshini yayenziwa khonapha kobulawayo kumbe eZimbabwe at least, kodwa kobulawayo particularly ukuthi yenziwe ngabe yenziwa lapha, ngabe siyakwazi ukuthi abantu esibakhiphe emsebenzini ekugebheni amangcwaba bazakuya emanda besiyakwenza leyo mtshina. Kodwa okwakhathesi kutsho ukuthi imisebenzi leyo yokwenza imitshina yenzakala kwamanye amazwe lapho esithola khona imitshini. Kungakho siyafisa ukuthi nga amanda ethu ukuthi abantu benze imitshina khonapha kobulawayo kuvuselelwe, ngoba nxa sizakhupha abantu emsebenzini sisenzela khonokho ukuthi kube yi-30-70 sigebhe ngemtshina, kuthi ngakule ndawo khonapho kulungiswa leyo mtshina.
Izakhamizi zakobulawayo zibhekane lodubo olukhulu lokusilela kwendawo zokubeka izinini lapho zitshonile obesekusenza isikhathi sokubeka sibe masina njalo abanye behambe umango omude ukuya eluveve extension cemetery. Ikhansili layo yamukele ngenjabulo imvumo ngoba isikhathi lesesiside belinde ukuphiwa imvumo nguhulumende, kungathi ngabe umbuso wezabelo owe-devolution ubusebenza, ubulawayo ubengeke abhekane lalolu dubo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
I-commission ebona ngezokuqutshwa kokhetho kwele South Africa ithi ukhetho lwamakhansili oluqutshwe lamhlanje elizweni jikelele luhambe kahle kakhulu njalo bekulokuthula loba nje bekulenhlutshwana ezibe khona. Izizalwane zeZimbabwe zona sezitshayele uhulumende wakwele South Africa ihlombe ngokuqhuba ukhetho luze luye phela kungelamuntu othi utshayiwe ngamapholisa loba ukwethuselwa. uBenedict Nhlapho usiphalo ludaba.
Bekuntokozo yodwa kuningi labavoti abamabandla ehlukeneyo abebimile emzileni kusukela ngihola lesikhombisa ekuseni bevotela amakhansila abafunamele indawo zabo. Kula mabandla ezombusazwe edlula amakhulu amabili 204 parties abencintisana kulolu khetho obelabantu abedlula izigidi ezimbili lesithupha 26.3 million ababhalisele ukuvota. Lobanje amapholisa abeqaphe isimo endaweni zonke zokuvotela asikwesehlakalo sabachayiweyo loba abengqatshelweyo ukuvota kwela sizathu. Iningi labavota abakhulume neStudio 7 lethule kujabula ngokwenelisa ukuvota bekhululekile kungekho babamba ngamandla ukuvotela ibandla loba inkokheli ethile. Unkosazana Xolelwa Besu ovotele ecaweni leHope elokushini leOakland Park eJohannesburg ubeke kwacaca ukuthi yena uvotele ukuthi ibandla libusayo eleAfrican National Congress liqhubeke libusa.
Hayi zonqobe iparty yami ngisho futhi angingawazi ukuthi kuza kwenzakalani. Akusiyiparty ephuma manje, iparty yabo mkhulu bethu. Since 94 ngibonile ukuthi bayenzani and I'm giving them another 100 years ukuthi sobona ukuthi bazophinde futhi basenzelini.
Kodwa ke bakhona abanye abafana lo Nontobeko Maluleke abantu bafuna iANC iphume esikhundleni ngoba isehluleka ukusuthisa isifiso zabo.
Hayi corruption hayi sekuthi ku government nama politics and everything corruption iningi kakhulu so yeah. Ngathanda ukuthi sishintshe kakhulu because the way ngibona ngakhona i future yethu ayikho right.
Ikomishini yezokhetho kwele South Africa ethi le inkululeko yokuthi abavoti bavotele amabandla abawafunayo njalo baxoxe ngakho mgceke kungabi khona okubotshelwayo kumbe okuchayelwayo lokho isizathu esikhulu esitshengisa ukuthi ukhetho belukhululekile. Le yinto egcizelelwe njalo ngumongameli Jacob Zuma ngesikhathi ezovota esikolo seNtolwane eNkandla lapho amekhona emzileni labantu bonke okwemizuzu engamachumi amathathu la emelele ithuba lakhe lokuvota.
Uma ungavoti kusukuthi uhleli phezulu kwentuthuko awufuni iqhubekele phambili kodwa musuku umvota kusukuthi uthi intuthuka ibe khona wonke umuntu wase South Africa kufanele asukume asebenzise lelilungelo ukuze babe nezwi ekuphathweni kwezwe.
Loba kunjalo ikomishini ezokhetho ithi bekukhona kuhluphayo kulolu khetho lokhu kugoqela ukutshengisela kwabanye abebengafuni ukuvota ukuphuza ukufika kumaphepha okuvota kwezinye indawo kanye lokungavuli ngesikhathi kwezinye indawo zokuvota. Loba kunjalo ikomishini ezokhetho ithi iningi lalezinhlupho zilungisiwe ngokuphangisa abantu baqhubeka bevota. Ukuqutshwa kahle kokhetho kwele South Africa sekujayelwe izandla liningi lezalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa kugoqela lo mnumzana Macmillan Ndlovu odabuka ePlumtree.
Siyamncuma kakhulu ngoba into ayenzayo le isibonelo ebantwini abaningi. Isibonile abantu baseAfrika ukuthi abantu beAfrika bangakhona ukuphila impilo abazifunayo, bangakhona ukubusa imibuso abayifunayo, bangakhona ukuphila nohulumeni obabusayo kakuhle.
Abaningi ke bathi bafisa ukuthi uhulumeni weZimbabwe afunde okuningi kwele South Africa ukuze ukhetho lweZimbabwe ngo-2018 lalo lube ngolukhulekileyo lungeladlakela. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umhlangano wokugqiba uhlelo lwabasakhulayo lweMandela Washington Fellowship olomnyaka wonalo lwePresidential Summit uyaqhubeka namhlanje sebemelele ukuhlangana lomongameli Barack Obama andubana ugqitshwe. Omunye wabakuhlelo lolu ngumnumzana Butholweze Nyathi, yena othi kuningi akufundileyo kumaviki ayisithupha edlule besemelika.
Namhlanje ngikhangelele obviously lithuba elikhulu kakhulu lokubona umongameli weUnited States of America ngoba nguye umongameli oqala oyi African American okumela in fact abantu abale skin color njengeyethu. So it's really a big thing. Njalo sikhangelele ukuthi nxa as addresser ekhulume kakhulu ngenhlupho esilazo eAfrika lokuthi singasebenzelana kanjani leUnited States of America singabisana nje ukuthuthukisa icontinent yaAfrika. Hayi sana nihambe kuhle sibili bafika basamukela kuhle kule America sazothathwa lati airport safeeling anthu singabantu abaqhakathekileyo. Lawo abelungu babetatazela kakhulu khanya sibili bele interest yokuthi bezwe ukuthi vele kanti kahle kahle Africa singabantu abanjani silizwe lilodwa kumbe singamazwe amaningi ahlangeneyo.
Oloke ngomunye wabakuhlelo lwe abasakhulayo abakuhlelo lwe Mandela Washington Fellowship obekhuluma ikona pha e Washington DC. Emsakazweni we Studio 7 lingakhohlwa ke ukuthi silohlelo lwe Live Talk lamhlanje ke sihlaziya ukwenzakale ekujengiseleni kokwala kwamukela ukusetshenziswa kwemali yephepha eyamabond notes abe kuseHarare lamhlanje. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 kuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz. Alingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle. Olamukela imoyini ngenjabulo enkulu igama nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo owayengumkhokheli wenhlanganiso yabahlukuluziweyo iHaven Trust. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Baba wami ngiyabonga ukuthi angamukela.
Ungasitshela mama ukuthi ubona njani lokho esikuzwayo kubana kuthiwa ngenyanga eyodwa kulabantwana abedlula 315 ababanjwayo bebhinywa. Ungubona njani?
Wathi ngeke ngikutshele kuhle baba wami. Ehaven laphana bese receive labantwana abavelela ngaphansi. Yibo ikakhulu abebesiza ngale bebuya labo gogo. Angithi umntwana uhlezi logogo omalume lapha ekhaya babanda abantwana laba abantwana uthi ngumalimani umalimami usembamba umntwana ngakhuluma ugogo usexoxe ekhaya ukuthi akahambe lomzukulu wakhe into abantu abangakayizisisi ngoba abantwana babanjwa yizimini zabo abahlezi labo ababavikelayo okubi nje ukuthi isikhathi esiningi kasinanzeleli njengabantu abadala ukuthi kanti umntwana watshintsha ibehavior yakwenzenjani ngoba abantwana angabale uyabona engasakhangeli bantu esehlala kube engathi uhlulukelwe abantwana laba bayahlupheka ezikolo ngoba abanye bengibabona besiya ezikolweni umntwana wakhona uhlale fi ephuzile ukufika esikolweni amatitha lawo ngesikhathi kawananzeleli ukuthi kanti kebabuza umntwana lokuthi kanti yena wahlala uphuzile kwenzenjani umuntu lo umelela ukuthi abadali abahambe baye emsebenzini asale eqala ebamba umntwana lo engakayi esikolweni ngenye into engananzelelwayo yona leyo.
Manje ubona njani ani lolu daba
ayi liyababona labo khulu ungathi kule abantu baloyiwe labo khulu uyabafika sebe abuse abazukulu babo abahlezi lapho mina ngokubona kwami iningi labantwana okube kusenza abantwana babhinye yikuthi abantu kabafuna ukukhuluma ngento ehluphayo uyabona ngesikhathi sempilo yabakhona eka 80 eka ishiyo bigurawundi abantu babe kwakuthiwa lala lo mnewenu kumbe lo dadeni phambi kwabantwana leyani into yachiya enye into embi ebantwini ayikhulunywa kodwa leyo nto yayisenzakala.
Ezinye izehlakalo okungela izihlobo phakathi zingazi ziningi yini izehlakalo ezinjalo?
home le ebengilayo mina bebe balutshwana ababa njengabantu abangaziwayo hayi so angifuna ukukhuluma iqiniso ngaphandle komntwana owabanjwa umuntu evela esikoleni like wayevelela yeah esikoleni enyathi nguye owaxotshwa umuntu owayengamazi kutho ukuthi lowo muntu wambona yikho umntwana wayembalekile ngabe wayemazi wayezamnelela athi nangumalume nangumza wami nangubani lowo kutho ukuthi lowo muntu wayengamazi nguye owake wakubuya ehome owaye ebhinywe umuntu angamaziyo owamxotshayo evela esikoleni
manje ubona ungani udubo lolu lungaqedwa njani
udubo lolu ngokubona kwami babami khathesi yinto esifanele ukuthi siyenze noma siyayenza ezikolweni noma emachurchi ukuthi ungabona umalume wakho kumbe uyihlo omkhulu esithi hlale eduze kwami ekubambabamba ungaze wavuma sitshela abavuma sekufika labo babamkhulu labazawami bazi ukuthi umntwana oyinkazana vele kalethwe eduze even ema-preschool abantwana kabatshela ukuthi into yakho le iyafihla ungayitshengisi muntu ungayitshengisi umama kuphela ungayitshengisi umama kuphela ongakugezisi ungageziswa ngomunye umuntu
hhayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungavaleli sabalalela
balalela abahle kumbe belingilalele mina utholakele mahlangu Mrs. Khumalo ngiyabonga ukuthi ngingakhuluma lani ingathi singancedisana ukuvikela ukubhinywa kwabantwana ngabantu besilisa kumbe labesifazane lokukhuluma ngabafana ngoba laba bayabafana bayadinywa labo bona laba abadinywa abafana omama kababotshwe labo isikhathi eside njengabona laba ababhinya amantombazane ngoba babhinyelana abantwana batshengiselana abantwana abancinyane ukuthi benze into engafanelanga ngiyabonga mne wethu ukukhuluma lawe ngalesi sikhathi
hhayi lathi sibongile ube lelanga elihle
lani ngakhona ngapho libe lelanga elihle
hhayi sibongile aloke bekungunkosikazi tholakele mahlangu Khumalo abesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba kwezemidlalo ke lamhlanje intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha impumela emidlalo enguqu ePSL edlalwe lamhlanje
Iqembu leCapes United selichiwa ngemiklomelo emibili liqembu elihlezi phezu kwengalane leFC Platinum ngemva kokuba abafana bemakhephekhephe benqobe iqembu lecholojo nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni yeluveve. Iqembu leFC Platinum lona libe ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu lewange emdlalweni obusenkundleni yemandaba. Ohlohlele iqembu leCapes United nguDominic Chungwa ngehlandla lesibili lomdlalo njalo limpumela itsho ukuba iqembu leli selilemiklomelo engamashumi amathathu lanhlanu njalo lokhu likundawo yesibili engalanini imiklomelo kuthi eleFC Platinum lilemiklomelo engamashumi amathathu lesikhombisa. Iqembu lecholocho liyaleli lokhu lilemiklomelo elishumi lambili njalo lisendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane kodwa umqeqetshi walo uLizwe Sweswe uthi ithuba lokusinda ekugunyulweni kwisigaba se-PSL ekupheleni kwesizini lilokhu lisasekhona.
After silandelwa ngabafana bathi manje kufana lokuthi sesiqalisa futhi ukwakha but indlela engibone ngayo namhlanje phambili lapha kule future angiboni ukuthi kona singarelekhishe ngadlala sikulamanye amagemu sizabhikha amapoint.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leHarare City linqobe leZPC Kariba nge-2 kanya, iqembu leChapungu litshaye leTriangle nge-1 kanya, iqembu leNgezi Platinum lidle leChicken Inn nge-2 ka-1, kuthi eleBulawayo City likholele leBotha Strikers nge-1 kanya. Kolunye udaba olumayelana nalomdlalo wenguqu, iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu namhla ebusuku lizadibana leqembu laseGermany emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano wama-Olympics oqhutshelwa elizweni leBrazil. Umqeqetshi weqembu elidlala kusigaba se-PSL uLizwe Sweswe yena oke wasebenza kakhulu labaqeqetshi beqembu leMighty Warriors uShadrack Mlawuzi kanye lwesithethelelwe sibanda uthi ulethemba lokuba iqembu leZimbabwe lizamisana leqembu lamaJelimana.
Ngenze ukubona abantu abankazana bedlala bedlala kuma-Olympics njengabafisela intshantsha.
Iqembu leZimbabwe leGermany akuspire sika-Group F ndawonye le-Australia kanye le-Canada. Imele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Singakehlukani ngothi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Idale laphezulu ele High Court elanquma ukubana abafuna ukujengisela ontanga betajamuka sesijikile batjengisele lamhlanje. iMDC lamhlanje ibe lomhlangano wenkokheli ngenhloso yokulungisisa ukufuthelana okulethwe ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli abanye ababili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngilichiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.